izindaba zethu lamhlanje. Umnumzana Thendai Biti ukhangelelwe ukuthi lamhla uza kwethula amabizo abantu abazancintisa bekubandla le-PDP kukhetho oluzayo. Abantu abangawaziwayo kwele South Africa sebequma inwele mahlanyana zalabo abaziphothiweyo ezama-dreadlocks abachiwa besubulwe amakhanda. Sizahlolisisa amankampani amakhulu athwele nzima ngokwenza impahla ngenxa yokugcwala kwabantu abathenga bethengisa impahla esitaladeni. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Kusasa sikhuluma ngamadoda achaya abafazi. Bakhona njalo abafazi abazimisele ukuchaywa ngamadoda okuthiwa bathi omkabo ababathandi nxa bengabashayi. Kwezemidlalo, sihlaziya impumela yemidlalo ye-One Day International edlalwe liqembu leZimbabwe leSri Lanka. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo Always the Connection, sixoxa ngokudingwa kwabazancintisa kukhetho njalo lokuvotela abakhethwe ngababandla kumbe abazimele bodwa. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460, laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp, laku-Facebook, ku-VOA Ndebele.